yazi ukuthi uhlupho lundodo osukayo wenza idafeta undodo lo osukayo akuphiwanga akukho egazini undodo lo osukayo akwazi ukubulala akwazi ukufusa akwazi ukulungisa ezomnotho okwenzakalayo lama companies or lama accounts othwa afrizwa kulumende ngamanga ayize ani ngoba i-crop motors iyo ethenga izimota zikahulumende sakunda yibo ozigelekece zabomnankagwa yibo uhulumende wangakhona owangasese okamnankagwa so lalamhlanje bake bakwenza okwamalanga amabili besethusela abantu kodwa kathenza ungakhangela amarestona la angasese sekhwelile asekhuphukile asephezulu omangalisayo njengaloleliyana ibanga elalivele liyiso ngesikhathi bekhuluma ngokuthi lawa ama-akhawunti sebewafrize kumbe elizweni elinjengezimbabwe elibenotho emangalisayo namhlanje abantu bathengisa isinkwa bahamba bayethenga isinkwa e-Bakers Inn ngentengo ephezulu e-Caucus babuye bazosithengisa ngentengo ephansi besenzela ukuthi bathole ibhondi ibhondi lelo sebelithatha sebesiyalithengisa nge-Eco Cash ukuthi azathole i-profit kumbe sesiyathenga i-US dollar sesiyathenga irandi seligcina nxa ilokhu ikhuphuka ikho kuvela khona i-profit yakho lake lakubona ngaphi emhlabeni jikelele elizweni le-MMA khonapha e-Africa so lokhu kubangelwa yikuthi abantu laba kabakwazi ukubusa abantu into abayaziyo kuphela ngeyokubulala
ye kodwa ke nxa sikhangela okwenzakalayo khona lokhu kuke kwacunula abantu baze bangena ezitaladeni betshengisela kodwa kathesi bayakhonona nje bazithulele kungakuhamba njani
abantu bakhathele kuba nzima ke kathesi ukuthi bangene ezitradini ngoba ungaze ungene esitradini usiyatshengisela okungaphakathi kwakho kokuhluphayo akutshintshi lutho kusasa nxa ulokhu unganamali yesinkwa ungalungiselelanga abantwana ukuthi ahambe esikolo ungahambanga walayinela amanzi ungahambanga wayadinga inkuni egangeni abantwana bayakufa ngendlala so akusancedi lutho ukuthi abantu bahambe bayetshengisela umuntu sekhangela okuqakathekileyo ukuthi abantu abami bazadlala
nxa wena ukhangele ubona ungani kuzaguquka njani njengoba siyabona ukhetho lwama-by-election olusanda kwedlula abantu belokhu bevotela ibandla lona leli elibusayo
kunzima ukuguquka i-by-election ivele inzima ngani ngoba inzima ngalindlela ku-opposition i-by-election abantu babekwazi ukuthi ayisatshintshi impilo zabo ngoba i-election eqakathekileyo i-general election ngabe kumbe le by-election ka president lizabona ke abantu besiza ngobuningi